Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelelane lokhetho oluzayo oluka 2023 akusimangalisi akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo imodus esingathi modus operandi eyezanu PF ikuhlukuluza iopposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZanu PF eoperator ngayo. So ukubotshwa kukangaruvume lokubotshwa kaJob Skhala akusasimangalisi thina ngoba iZanu PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulodlame sabona even ngo-2008 izidliwe laphana izanu i-MDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident sabona udlame olu-serious kakhulu ku-runoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasa-contest so yi-modus operandi yezanu ikuthi ihlukumeze abantu i-confuse abantu abantu vote bethukile ubesesaba ukubotshwa ubesesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana lalezo yindlela izanu PF emaintaina ngayo ipower indlela eriga ngayo lama elections
manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho khona ibandla lezanu PF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izanu PF yiyona engingathi mina i-biggest advocate ama sanctions izanu PF i-survivor i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makula ama-sanctions. Ngoba ama-sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability. Njalo abantu bezano abakufuni khona lokho. So siyakubona ukwenza kwabo lokho. Bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama-sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i-end result abayifunayo. Bafuna ukuthi ama-sanctions angakhitshwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tshontsha. Sibonile nge-gold mafia e-program lenzwe i-Al Jazeera. Ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai so into ezifana lalezo ama-sanctions angakhitshwa angeke basakwanisa ukukwenza khonokho ngoba bayabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ibona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhitshwe so kumele bayenze abakwenzayo ukwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo